Ukuthiwa uziyambi ziyambi kufuze sikuzwisise kanje uziyambi ube ngakhulumi labantu ube khuluma lamalunga ezano ube activate i-membership yankona asiyonto entsha ungakhumbula ngesikhathi se-land invasion u-Anton Gubay izitatimenti ezinje zafakwa kuyabe sokumobilayizwa i-political constituency sesingathola uma kuyukuthi kwenzakale lokhu abantu bezano sebesiyagide enkantolo ngoba i-politician ma ikhuluma kokuqala kayikhulumi okomthetho ikhuluma ukumobilayiza nokunikeza intshukuntshu kubalandeli bayo kusokusenziwa ngumabhiza yilokhuyana okokuthi usesenza i-damage control okuyinhlala yenza ukuthi i-political leadership iyanikezwa i-political direction laba sebebuya belolonga kodwa ekugcineni okujayela ukuthiwo i-political leadership kuyaphuma so mbona ngazathi okuthiwo nguziyambi yiyo i-political belief yezana then okuthiwo ngumabhiza yilokhuyana okuthiwa umhlaba ubusungathi uhulumende uya interfere uhulumende uya undermine i-judiciary so bekufuze ukuthi etholakale la esengani uyapholisa uyalolonga inkulumo
iy'ngcweti kwezemithetho zithi kukhanya olodubo olukhulu kakhulu lapha ngoba abahluleli ve-constitutional court labe-supreme court abayibo abamele bahluze isicelo sikahulumende sokuphikisa lesi sinqumo olabo bangomamangalelwa babotshisiwe kulolu daba lukamalaba ngakho akusoze kwenzeke ukuthi babe yibo abahluza lolu daba ubona kuhamba njani khonapho
akukho engukhangeleleyo akukho okungamangalisa ukuthi ama-judges wona la asayithwayo atholakale eseyibambile leyo ndaba ngoba leli lizwe kokuqala yipolitiki so ipolitiki as long as ama-political objectives awo bengafeza ngokuthi wona la ama-judges afakiweyo kumbeni aqanjwayo ayeluzwa lolu daba ukuze afeza i-interest yabo akula problem ngoba alubana sililizwe elilabantu abalenhloni umuntu wokuqala oda kufuza ukuthi vele sekubeke kucace kumongameli ngu-Attorney General laye ubaba uMalaba ubaba uMalaba akasuye umuntu ongaphatheka entweni elihlazo lokuthi yena eyi-judicial officer etholakale enguye oncedisana lomongameli ukurepha isisekelo ngoda kufuza ukuthi ukuthi hhayi lapha kokheli lokhu akusoze kwenze kodwa hhayi ngokwenyama nangokufisa ilokhu zenu uyaphatheka kokho.